Kulohlelo olusungulwe edolobheni leJohannesburg, lenhlanganiso ithi izabhalisa izizalwane zeZimbabwe ezisemsebenzini wamabhizimusi akunhlangothi ezijiyeneyo zempilo. Ngemva kwalokho izaqoqa imihlangano yokufundisa lokuphana amacebo emalokishini akwele South Africa, lapho abeZimbabwe labo bazafundisa khona abakwele South Africa lezinhlelo zamabhizimusi. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi laba kwele South Africa labo abalenhlelo zamabhizimusi bazakwenza okufanayo. Lokhu ke kuzakwenza kwabelwane ulwazi lamacebo kungelambadalo, njengoba lezi nhlelo zikhangelele ukuthi zithole uxhaso lwemali kumabhizimusi ajiyeneyo.
Izikili lezo sifuna zibheke ingqubela phambili yakusasa, ngoba kuyakhulunywa manje kukhulunywa ngabo 4th Industrial Revolution. Sifuna ukukhangela ukuthi izikili lezo ezizophiwa abantu nezizoncediswa yiprogramu leyi ziyabridge igephu yesikili esezisifa manje, ngoba ziningi izikili esezisifa kodwa sekuvuleka ezinye. Sifuna kuye ngalolo hlangothi.
Labo-ke abathanda ukufunda labo bazakwenzelwa izifundo zemisebenzi ebulenjini be-internet, lapho abazancediswa khona baze bafunde kungelambatalo. UMnumzana Mkhwananzi uthi labo abalenhlelo ezintsha zokusungula amabhizimusi agoqela izalwane zeZimbabwe lezakwele South Africa bazathola uxhaso oluvela kubosomabhizimusi.
Lokho sicabanga ukuthi kuzokwehlisa ukuqubuka kodlame nokungezwani kubangwa ingcosana yama-resources lawo akhona. Kanti ma abantu sebeqeqeshekile ndawonye banengqondo efanayo and nezikili ziyabenza ukuthi bathuthuke. Kakhulu sihlose yona i-host community, izakhamizi zalawo, ukuthi hayi lathi silalokhu lalokhu esikwaziyo, wozani sisebenzisane siqeqeshane.
Isiphathamandla se-ofisi yeZimbabwe i-consulate eJohannesburg, unkosikazi Melody Chawurura, laye obekhona kusungula lohlelo ngomunye wabemukele lohlelo ngezandla zombili.
As the embassy and consulates,
njengi embassy le consulate siyathembisa ukuthi sizalixhasa kukho konke elikwenzayo ukuthuthukisa impilo yezizalwane zeZimbabwe
and in other countries to which we are accredited.
Umsekeli kanobhala jikelele ebandleni elibusayo kwele South Africa ele African National Congress, unkosikazi Jesse Duarte, laye obekhona kusungula loluhlelo, uthe kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe lezizalwane zakwele South Africa badinga indlela abangasizana ngazo, hathi abangazondana ngazo.
We are no longer in a position to deny.
Liqiniso elingaphikekiyo ukuthi kufanele sihlalisane, ngoba abavela kwamanye amazwe bazahlala bekhona.
The youth of South Africa will be able to go to Zimbabwe and find a job there. That is what we must look towards, and we must look forward to that.
Kusenjalo somabhizimusi abayizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa abakade bekhona emkhosini wokusungulwa kwaloluhlelo bathembise ukufaka esikhwameni saloluhlelo amarandi edlula inkulungwane ezilikhulu 140,000 rands. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.